ebese kubonile njengamalunga aleli committee ukuthi nxa kukhona uminister alakho esifubeni sakhe mayelana ngo-chairman mhlawumbe kungaba semalungelweni akhe ukubana athi u-chairman kazirecuse kulo umsebenzi. Kodwa esikuzwileyo ngaye u-chairman ekuveleni kwakhe kulabo abazingcitshi zomthetho yikuthi kufuze ikomiti ilobe sobala ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Impumela yalokhu yikuthi ayisikho ukuthi uminista kasoze abuye kukomiti azophendula imibuzo.
Lisazombhalela aphenduke njalo.
Sisazombhalela uminista uMpofu aphenduke njalo.
Umthetho wePhalamende babandebele uthi nxa ikomiti yedale lePhalamende ithe yaviza umuntu ukuze kuma phambi kwayo njengelikwenze ubaba uMpofu lamhlanje. Umuntu yena lowo nxa kukhona akusolayo ngelinye ilunga lalikomiti uvunyelwe ukukhuluma njalo engavele ekuveze khonoko. Kumele lichitheke ngeke libe lisaqhubekela phambili ngokuhluza udaba eliyabe elingalo. Kungani lingakwenzanga lokhu lamhlanje njengoba ubaba uMpofu elitshelile ukubana kukhona kusolaya ngomliso?
Ithuba uminista ulinikiwe elokuba aveze lokhu angabe uyakusola ntungamili ngushalimane wekomiti yethu yemine. Kodwa okube sobala yikuthi besokulokuthukuthela nxa zonke yipho uminista ephethene lokuthi hhayi yena kasozawuvule umlomo nxa uchalimane kungulo alakho akwaziyo ngakho. Uminista ubefuze nxa enxuswa ikomiti abelakho ukuthi angabhalela loba ngusika kumbe uclerk of parliament atsho akubeke sobala ukuthi kulensolo ezithile eziphathelane lo-chairman ezigxile kunkulumo ebesiqondane layo namuhla.
Umgabeli Zambiza yini aze efakaza layo?
Ngikuzwe kuphuma emlonyeni ka-chairman ukuthi nxa kunje kungaswelakala ukuthi abuye laye azophendula imibuzo ephathelane nemarangi.